So we see card descend about VOA in Jebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 6 Zibandlela 2021 ngikhathe Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
ukukhwela kwamanani lawa ngikhumbula ukuthi ubangelwa ukuthi bese uyekethiswe i-lockdown njalo ngekhefu abantu bebevakasha kakhulu besenza amadili benganaki ukumemetheka komkhuhlane. Okunye njalo sikhangela ukuthi ezibhedlela abongi basebenza bengela PPE okwenza labo
inani lasebetholakale beli-COVID-19 likhuphulwe ngabantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1365 abatholakale belegciwane leli izwe lokuphela eZimbabwe. Abafundi ababhala imihloliso ye-O-Level ne-A-Level bahlangane lobunzima bokuphuza esikolo ngenxa yokuvinjwa kwemigwaqo ngabezomvikela lapho kugciniswa i-COVID-19 Level 4 lockdown izolo.
Lokhu sikubona kuyinto engiphutha kakhulu ngoba kuphambanisa ikakhulu abantwana abayabhala imihloliso. Sokumele belindele laba abadala abagade labo ukuthi bahlolwe izincwadi zabo kuye kumiswa isikhathi eside bezama ukukhulumisana namapholisa. Umntwana uyaphuza umhloliso yakhe.
Abomsebenzi wokujabulisa uZulu wabathathu abaqoqa umcimbi waseMbare namhlanje bagwetshwe ukuhlala ejele okwenyanga eziyisithupha ngemva kokufunyanwa belecala lokwephula iziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Zonke lezi ndaba lezinye zisezizwa kulo msakazo. Inani lasebetholakale bele-COVID-19 likhuphulwe ngabantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1365 abatholakale belegciwane leli izolo kuphela. Iningi labatholakale belegciwane leli ngabedolobheni leHarare abangamakhulu phose athoba minembili 777. Kuthi idolobho lakoBulawayo lilabantu bangaphezu kwekhulu 110 sebezinkulungwane phose ezingamashumi amabili 17,194 asebehloliwe bafunyanwa beligciwane leli elizweni jikelele. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani leli liphezulu okwamagama njalo ngelokuqala ukutholakala elizweni selokhe lumkhuhlane waqhamuka ngenyanga kaMbimbitho nyakenye. Ukukhuphuka lokhu kucatshangelwa ukuthi kubangelwa ekuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 elizweni, ukuvulwa kwemingcele okwenza uZulu osuka emazweni anjenge-South Africa angene kweleZimbabwe ngobuningi ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Umbiko owethulwe ngodokotela beZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, iZDHR, basole amanani lawa bethi awavezi iqiniso ngesimo esikhona elizweni mayelana labantu abagula umkhuhlane we-COVID. Bathi njalo, ugatsha lwezempilakahle kumele luhlolisise ukuthi eleZimbabwe lingabe selihlaselwe luhlobo lwe-COVID olutsha oluvela kwele-South Africa ngoba abantu abaningi bengene elizweni ngekhefu bevela khona. Unkosikazi Duduzile Nyathi ongumongi uthi ukumemetheka lokhu kubangelwa ukungalandeli iziqondiso zokuvikela umkhuhlane.
Ukukhwela kwamanani lawa ngikhumbula ukuthi ubangelwa ukuthi bese uyekethiswe i-lockdown njalo ngekhefu abantu bebevakasha kakhulu besenza amadili benganaki ukumemetheka komkhuhlane. Okunye njalo sikhangela ukuthi ezibhedlela abongi basebenza bengela PPE okwenza labo basebenze bengavikelekanga babe sengozini yokuthi kube yibo futhi abathwala umkhuhlane wewusa emzini yabo.
Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abaphila ngokuthengisa umnumzana Michael Ndiweni uthi umumo ngalomkhuhlane ususethusa.
Imbangela yokuthi inani labantu ababulawa umkhuhlane we-COVID liqanse ukuthi kulabantu abangalandaba lokugqoka vele amamaski uyabona umuntu ethawula ezihambela bexoxa engena ezitolo umuntu vele imaski ingasesilevini ezixoxela vele ekhohliwe awuzayikhweze nxa sekubona amapholisa. So yikho kuba ngento umkhuhlane lo umemetheke njalo kuthi abantu abaningi vele abakhezi izandla okunye futhi okumqoka emalokuthi ngitha kula manzi akola manzi abantu bakheza ngaphizandla lama santa zayadura
kunje iCovid-19 isibulele abantu abangamakhulu edlula amane i-418 lokhu leli gcikwane laqhamuka elizweni jikelele asebesinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilithumi lanye 11,813 ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abafundi ababhala imihloliso yika O-level A-level bahlangane lobunzima bokuphuza esikolo ngenxa yokuvinjwa kwemigwaqo ngabezomvikela lapho kuqiniswa iCovid-19 level 4 lockdown izolo. Ubathabile Masuku siba lolu daba njalo.
Abafundi ababhala imihloliso ye-O-level kanye le-A-level bahlangene lobunzima bokuphuza ezikolo ngenxa yokuvinjwa kwemigwaqo okwenziwa ngabezomvikela kulandela imizamo efakwe nguhulumende yokuqinisa iziqondiso zokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eze-lockdown. Ngalokho, uNkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcinisihlalo wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Royal Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUS, uthi ngabe limihloliso ike yamiswa.
Lokhu sikubona kuyinto eliphutha kakhulu ngoba kuphambanisa ikakhulu abantwana abayabhala imihloliso. Sokumele belindele laba abadala abagade labo ukuthi bahlolwe izincwadi zabo kuye kumiswa isikhathi eside bezama ukukhulumisana namapholisa. Umntwana uyaphuza kumhloliso yakhe. Umntwana ufika futhi esephambaniseke kakhulu because ngoba konke lokhu kuyanjani umntwana kuyamhlukumeza emqondweni wakhe kuyamu-affecta civil. Nxa efika ku-examination umntwana ephuzile le micabango yangikhona ayisabuyi ngendlela eqondile. Kuthi ngabe vele lokho kwemhloliso kuyama sukulokhu kuphazamisa abantwana endleleni ezikhulu. 1 bahlukumezeka, 2 abantwana kuyaba exposure futhi kula ku-COVID-19 le simemetheke kakhulu.
Omunye wabafundi obesiyabhala imihloliso uNkosazana Natasha Sibanda uthi uphuzile ukufika esikolo.
Isikhathi sisiya esikolweni siyokubala udubo lucine lisiwa ngama-roadblocks endaba ye-lockdown abantu bebegcwele so vele amapholisa bengazwakali. Isitori sami vele kuthethe isikhathi sokuthi besizwisise noma dinko i-uniform angingazube belokhu besithi sinye abantu lokhu iproblem yokuthi abantu abaningi belokhu bebele isitori so bekunzima ukuthi njani esami isitori laso besizwisise. So sithe sidlula isikhathi sesidlule ngaso ama-roadblocks ngafigcina ngifike eklasini vele isikhathi sesingasekho sokuthi ngibhale njalo ngiphuzele ukufika eklasini.
Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo olwe-primary and secondary education uMnumzana Thongana Ndoro yehlule ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe kodwa utshele iphephandaba le-Newsday ukuthi leli liphutha elikhulu njalo lusizo olukhulu ethi njalo abafundi abaphanjaniswe yilokhu bavunyelwe ukuthi babhale imihloliso yabo. Uthe njalo ababalisi labafundi kumele bavunyelwe ukudlula besiya ezikolo bengavinjelwanga. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa iSatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhathi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Kuqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abamsebenzi wokujabulisa uZulu u-Arnold Kamchariwa odume ngelokuthi DJ Fantan uthefatswa kadzimwe owazakala ngelithi Levels lotinashe Chanachimwe odume ngelokuthi Dama namhlanje bagwetshwe ukuhlala ejele wenyanga eziyisithupha ngemva kokufunyanwa belecala lokuqoqa umcimbi kuzavuka kungumnyaka omutsha emzini weMbare besephula iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umantsi umutsho uthi kuwiriro okuba abathathu laba uthi bavumile icala labo lokwephula iziqondo ze-COVID-19 lockdown curfew ezithi abantu kumele bahlale ezindlini zabo phakathi kwehola lika 10 p.m. kusiya ku-6 a.m. njalo bengabuthani bebaningi kangako beminyezelene ukuze balondoleze iziqondiso zokungadonselani duzane laduzane i-social distancing. Lokhu kuthabise abanye abantu abathi isinqumo sokubopha abathathu laba siza kwenza bathikaze abalokhu besephula iziqondiso ze-lockdown. Umnumzana Bongani Gwesela esakhamuzi se-Warren Park eHarare uthi isigwebo lesi siqondile.
Ukubotshwa kwalaba bantu abahluleke ukulandela umthetho we-COVID-19 ngibona ngani kuhle kuhle kwaba ngumzekeliso wokutshengisa ukuthi amapholisa ethu asebenza ngoba akula umuntu omele ethathe umthetho ewufake ngaphansi kwezandla zakhe. Wonke umuntu umele elandela i-corona ngoba lowo mkhuhlane ukhona.
Lokhu kusekele kumnumzana Takutwa Makamba isakhamuzi se-Harare.
Ukubotshwa kwafantana ku-right sibili kodwa bengicabanga ukuthi uhulumende laye kodwa uma efuna ukuthi yenze into leyo befike akudingi lezinye indawo okunjengakumashwele kwakulabantu futhi kubobulawayo ngale zizathiwa kuba hasfield kwakulabantu so sicele ukuthi uhulumende laye kuzame ukudinga abantu bona laba babesenza into zinalezi ukuthi kuhambelane kuhle ngoba sinike sikhombele ufantani yethu.
Kodwa esinye sakhamuzi umnumzana Masha Ubhwanya usole kakhulu ukuthi ezizwa kwabathathu laba esithi kakudingeki.
Uboshwa kwafanta no-levels kutshengisa ukuthi there is selective justice when it comes to breaching ama-COVID regulations ngoba kulezinye indawo ezazilabantu ezinjengomashwele abantu abangikhona babotshwanga. There are a lot of places around Harare kwakulabantu but we are not hearing ukuthi abantu ababotshiweyo. So asikwazi ukuthi abantu ababotshwayo ngabantu bembari okulabantu abaswelayo khona. Abanye indawo lezi okuza abantu kwaye bengabotshwa kwaye kungabili ukuthi bayabotshwa bona.
Abathathu laba baqoxe umcimbi waba labantu abaningi kakhulu endaweni ebizwa ngokuthiwa yi-Chillspot emzini wembare lapho okwabuya khona abantu abaningi bengalandela iziqondiso ze-lockdown. Abaningi babengalandela iziqondiso ze-lockdown ezinjengokungaminyezelani i-social distancing lokugqoka ama-maski ngalesi sikhathi leli gciwane lisidla ubhedu. UZulu ubange umsindo omkhulu eloba ezinkundlani zokuxhumana ezebulenjini ezigoqela ku-Twitter okwenze ukuba abathathu laba bagcine bebotshwa. Abathathu laba bebemelela igqwetha labo umnumzana Dumfani Mthombeni ukuthi umthuthusi ubekungumnumzana Michael Reza. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uselaye abathengisa amafutha ezimota ukubana bakhweze intengo okulinyathelo elikhangelelwe ukubangela ukukhuphuka kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo. Ngesikhathi iningi likhala ngobuyanga obubangelwa yikuvalwa kwelizwe phezu kwegciwane le-coronavirus. Ilitha linye lamafutha epetrolu ebeliyidola lamasenti alishumi lathoba munemunye $1.19 seliye kudola linye lamasenti angamashumi amabili lanye $1.21 kuthi ele-diesel ilitha linye likhuphuke livela kudola lamasenti edlula alishumi $1.19 laya kudola lamasenti edlula amashumi amabili $1.23. uChris Gande weStudio 7 uxoxele le ngcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Masimba kuChera othi ukukhuphula kwentengo yamafutha lokhu kuzaletha olunye njalo udubo wona abantu bevele bephakathi kwendubo eziningi ezibangelwa yikonakala komnotho welizwe.
Singathi thina i-economy le isebenzisa i-fuel eningi kakhulu njengoba sikwazi ukuthi lapha amandla kagetsi akula eneleyo. So abantu abeku-manufacturing, abaku-transport industry, ama-mobile network operators bayefuna i-fuel ukuthi barane ama-generator lokuthi ba-transport izinto from point A to point B. Ukukhwela lokho okwentengo ye-fuel siyakwazi ukuthi kunyanga elandelayo kumbe ezimpili ezilandelayo intengo ziyabe sezi lethwa kuma consumers kumbe ubathengi ngoba intengo yezinto ezinjenge sinkwa ezinjenge transport even ama into enjenge airtime kumbe idata uzakhwela ngoba ama companies ayabe sithi wona intengo ye-fuel isikhwelile so thina sokumele singezelele intengo yama-products ethu. So ngibona njengani ukukhwela lokhu okwentengo yefuel uzaletha ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi abantu abaningi khathesi kabasebenzi baku-lockdown.
Manje ngokubona kwakho ukukhwela kwentengo yamafutha lokhu kuzabangela ukuthi umnotho welizwe uhambe njani ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe?
Lapha eZimbabwe uhulumende wabona ukuthi engenza imali eningi kakhulu esebenzisa fuel. So kulama taxis kumbe imithelo eminingi kakhulu ku fuel. I-carbon tax lokunye okungama tax okungatholutho okumele kungabi khona. So njengoba intengo isikhwela khathesi ku international market, ama taxis lawana aya bonakala njalo esenza ukuthi intengo ikhwele.
Umnumzana Masimba Kuchera yengcethi yecubungula ezomnotho lemuzwe lapho ikhuluma icingweni le-Studio 7 eseHarare. Idale le-Congress lakwelemelika likhangelele ukubana namhla lizabala amavoti awe-Electoral College aveza ukubana umnumzana Joseph Biden oyebandla lama-Democrats unqobe umongameli Donald Trump ukhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngolwezi lwanyakenye. UTrump ufuna ukuvimba impumela yokhetho lolo esithi waqilwa nguBiden lebandla eliphikisayo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abasekela uTrump abagoqela uSenator George Hawley, uSenator Ted Cruz labanye bathi bazavimba impumelo yokhetho ePennsylvania, Arizona lezinye indawo abathi ukhetho waluqhutshwa ngemfanelo. Bakhona njalo abaku-House of Representatives abathi bazakwenza okufanayo. Kukhangelelwe ukuthi amalunga eSenate lawe-House of Representatives bazahlafuna udaba lolu okwesikhathi eside. Umsekeli kamongameli uMnumzana Mike Pence abesesethula impumela yokhetho lolu nxa sokukhulunywe kwaphela. UBiden ulama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306, kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. UTrump uthi waqilwa kukhetho lolu. Akula bufakazi obuveza lokhu. Abanye abalandeli bakhe bayatshengisela eWashington DC lezinye indawo besithi alwenziwa ngemfanelo ukhetho eWisconsin, Pennsylvania, Georgia leMichigan owanqoba khona uBiden. Olandela ukhetho lolu umfundisi Rafael Mthombeni uthi akuyindawo okwenziwa libandla lama-Republicans.
Uphonga udlalisa isikhathi sokuthi uphonga udebate wakukhulunywe kukhulunywe kuphindwaphindwe izinto ezivele zisaziwa. Engikubonayo ukuthi ukhetho lwenziwa, ukhetho lophumelela, ukhetho selophumelela, ama-states wonke afake izidindo zawo ukuthi ukhetho luhambe kuhle, luphumelele kuhle. Laba nje labo kufanele ukuthi bafake isidindo sabo ukwenzela ukuthi kufike ilanga lika 20 leli esilikhangeleyo, 20 January, lapho umongameli omutsha ezathatha isithupha sakhe.
Umnumzana Busanimbuso Ntini uthi uTrump labanye bakhe bazama ukweba ukhetho,
bazama ukulwisana nentando zabantu, indlela abantu abavote ngayo. Siyananzelela ukuthi i-Electoral College ithe kuhlangene kwayo yavota yapha uBiden amavota adlula i-306, uTrump waphiwa i-232. UBiden yena ubefisa ukuthola amavoti angu-270, so udlulile lawo mavoti kakhulu. Kuyakhanya ukuthi abantu njalo le-Electoral College bahloniphile uvota wabantu bapha President-elect uBiden lo Vice President-elect uKamala Harris ukuthi kube yibo abazafakwa esikhundleni ngo-January 20.
Omunye njalo olandela ukhetho lolu umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi okwenzakala eMelika kululaza ilizwe leli kwezombusazwe.
Abantu umhlaba wonke jikelele bebekhangele iAmerica njengaye njengechampion kweze democracy, ibisibonelo iAmerica na nabulo kunyika kade singakuboni njengakhonoko kathesa sebezehlisile kakuba ehlisile izinga labo abaphansi kakhulu
kuzenjalo abakubandla lamademokrats abancintisa eGeorgia kukhetho oluphindwayo olwamalungu ayedlala leSenate umfundisi Raphael Warnock lomnumzana John Ossoff bakhangelwe ukuthi bazanqoba unkosazana Kelly Loeffler lomnumzana David Perdue akade bemele isabelo lesi ibandla lamademokrats lizakhokhela idala leSenate kungenzakala lokhu ngimele iStudio 7 zaseMaryland ngoGibbs Stube.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Umphathi ntambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa uMnumzana Aaron Motsoaledi utshaya phansi ngentonga ethi izizalwane zeZimbabwe ezingelancwadi ezaneleyo ngeke zivunyelwe ukungena elizweni kungelani lokuthi kulezi nkulungwane ezilamalanga zilokhu zizama ukungena emngceleni weBeit Bridge. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
UMnumzana Motsoaledi utshela abezindaba ukuthi okunye okubangela indwendwe ezinde emngcelweni weBeit Bridge yikuthi kulabaningi abazama ukungena bengelawo wonke amaphepha afunekayo.
Anybody wishing to visit South Africa must use the official gates of entry.
Noma sekutheni akekho ozavunyelwa ukungena kwele South Africa engelazo zonke incwadi esizifunayo.
Only travelers with valid PCR tests are allowed into the country.
Uthi labo abatholakala bethola amaphepha e-COVID-19 awamanga bahle baphendulwe emuva ama-passport abo ahle agcotshwe ukuthi abasafuneki kwele South Africa. Emngceleni uthi amasotha aqale izolo ukusebenzisa i-helicopter lezikepe ukuba leqiniso lokuthi akekho ongena kwela mvumo. Labo ke abafika emngceleni bengelazi incwadi esikhombisa ukuthi abalawo umkhuhlane we-coronavirus bayahlolwa njalo nxabe le mali yokuzibhadalela. Ongelayo uyaphenduka. Labo abatholakala belalo umkhuhlane uthi babuyiselwa emuva ngoba iSouth Africa layo ithwele nzima ngenani eliphezulu labantu bayo ababanjwe ilo mkhuhlane. Lobantu esiphatha amandla zongcele kucele leZimbabwe sezisebenze gadalala ukudinda amapasipoti alabo abalelungelo lokungena kule South Africa. UMnumzana Zenzo Nkomo ofike emngceleni ngomvulo ubelokhu engakangeni lalamhlanje. Unkomo uthe Zimbabwe bahambe ngenyawo badindisa ama-passport kodwa imota zabo zilokhu zisemzileni emide okwamagama kucele leZimbabwe.
Abantu bonke laba bekukhuka kulama toilets akula manzi, amanzi yakuthenga oyi 500 mils nge 10 rand. Sabona kubuhlungu kakhulu. We don't have leaders who can talk to their counterparts ngoba uzasitshentshelwa ezimsayidi. Ufike futhi e-SASID wenzeni uhlale ilanga lesisa akula ma toilets and it's already causing the spread of the pandemic.
Omunye njalo weZimbabwe okhethe ukwaziwa ngokuthi ngumnumzana Sichela uthi ugcine sebuyela kobulawayo ngemva kokubona ukuthi uzazigcine sebanjwa i-coronavirus elokezama ukungena kwele South Africa.
2 days ukukhiwa you depend on buying amanzi. I toilet uphuma ungena iganga. Kwesinye isikhathi it's not worth it. Kuyabe kubuhlungu kakhulu. Ama COVID certificate iyabe isexpire ukuqhiwa. Abantu ade bekuqhiwa izolo sisonke kanje. Lalamuhla abakaphumi and I can tell you ukuthi ama COVID certificate abo ase expire. Nxa singalandela umthetho akusamela ngabachaphe sokumele babuyele be apply futhi another COVID certificate.
Isiphathamandla sezaphu kwele South Africa uMnumzana Future Msebele uthi okwenzakala emngceleni kufanele kuyithelela amanhloni iZimbabwe.
Okwenzakala eborder kuyadanisa kakhulu. Lokhu kukhomba ukuthi umnotho welizwe ufile njalo lobukhokheli bezanu lohulumende abalandaba lokwenzakalayo. Sesibonile ama-ministers eSouth Africa efika eborder ezama ukuthola indlela abangasiza ngayo. Kodwa bakithi bathule bahlezi leyara. Singuzaphu sithi umongameli uMnanaka akasuke kuholiday abuye eBeit Bridge border azozibonela icrisis ekhona.
lobanje loludaba luthinta kakhulu izizalwane zeZimbabwe. I-ofisi yomelwe Zimbabwe kwele South Africa ibilokhu ingakaphenduli imibuzo yokuthi ithini ngokwenzakalayo njalo ihlela ukuthatha manyathelo bani ngalokho. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo. Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders seliqalile amalungiselelo okudinga inkokeli entsha. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko okhutshwe liqembu leHighlanders uthi labo abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umgcinisihlalo weqembu, unobhala jikelele kanye lelunga lekomiti kumele babe sebephosele amaphepha abo kungakedluli mhla zingama-23 kunyanga kaZibandlela. Omunye walaba sebesazakala uba bazancintisa nguBheka Sibanda, yena ufuna isikhundla sokuba lilunga lekomiti.
Mina nginguBheka Sibanda, ijaha leflabusi kwesibasa kokodlwayo omnyama. So mina lapha ngikhangelele ukuncedisa timu yami njoba vele kade njalo ukuthi ngincetse lapha lalaphayana ngikhatshana but okwakathi sinithikela ngikensondeze eduze sibonisana lama madoda awe executive engwathi ayelisaluti ngomsebenzi abawenzileyo. Itimu ngeyethu, itimu ngeyenu balaleli. Mina ke kakhulu ngikhangelela ukuthi sikhanye sincedisane kakhulu kudivision 1 eyiyi-backbone yetimu. Maningi amaplayers nje asuke kudivision 1 eyiyo esikhangelela ukuthi singakubambisana ngayo, sincedisane ngayo, asisena kuthenga amaplayers asuka kwezinye iindawo.
Omunye njalo osephumele egcekeni ukuba uyasifuna isikhundla sokuba lilunga lekomiti ngumgcini mafu. Umgcini sihlalo weqembu Kenneth Mhlophe yena ubikwa ezancintisana loJohn Fats Banda, ikanti uMorgan Dube yena ubikwa ezancintisa ukuba akhethwe ukuba unobhala jikelele. Ophethe isikhundla sikanobhala jikelele okakathese ngu-Israel Moyo, yena osaselelungelo lokuncintisa njalo nxa ethanda. Ezinye iinkokheli zeqembu leHighlanders ezibalisa umsekeli kamgcini sihlalo uMorden Ngwenya kanye lomphathi ngcebo uDonald Ndebele bona basasalelwe ngumnyaka belokhu besezikhundleni. Ukhetho lokudinga inkokheli yentsha kuqembu leHighlanders luhlelwe ukuba luqhutshwe mhla ziyisikhombisa kunyanga kanhlelanja ngemva kokuba iqembu leliseliqhube umhlangano walo oqhutshwa minyaka yonke, i-annual general meeting ngesilungu, mhla zingama-23 lanye kunyanga kaZibandlela. Insinda baphendule ebhekane neqembu leHighlanders ukuba bazayithola yini imvumo yokuba baqhube lowo mhlangano njengoba ukubuthana kwabantu lokuqhutshwa kwezemidlalo okungavunyelwa elizweni kulezi nsuku kungoba inani labantu abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 liyala lilokhu likhuphuka. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Ukuthi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe likhuphulwe ngabantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1365 abatholakale bele gciwane leli izolo kuphela. Abafundi ababhala imihloliso ka-A-level O-level bahlangane lobunzima ngokuphuza isikolo kungenxa yokuvinjwa kwemigwaqo ngabezomvikela lapho kuqiniswa i-COVID-19 level 4 lockdown izolo. Labo umsebenzi wokujabulisa uzulu wabathathu abaqoqe umcimbi wemzini waseMbare eHarare namhlanje bagwetshwe ukuhlala ejele okwenyanga eziyisithupha ngemva kokufinyana belecala lokwephula iziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngesikhathi sesithebenayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.